esethweke amakomiti amathathu esethweke aya phuma ke nalokho abakubundelweyo namakomiti la ama ang4 agoqela ke thematic kama komiti anjengawe i agenda setting ukuthi ukhonvena kuzaba kubani ukuthi abeevaluation and monitoring committee kusiya njalo nje. So sesethiwe ke lama committee esesethiwa ama committee osokulandela ke sesiya kungaze kuhlalwe sokuza sethwa ke kube lama teams ukuthi oku agenda kuza implementwa njani kuma thematic committees. Ngoba lawa amanye ama committee ngokukhangela ke like almost like ama once off but i committee esinye else iqhakathekile ngibona ngani nge-agenda ke ukuthi kuphume ke ama teams ku-agenda ukuthi kuzasetshenzwa njani. Nxa sokwenzile njalo-ke ngibona-ke sokuzayiwa kuma-provinces ngoba yikho kwavunyelwanayo ukuthi kuya kuya kuma-provinces ngoba lezi ngxoxo akuzange zibe zingxoxo ezingagoqela abantu, kufanele zigoqele abantu kwenzela ukuthi kwazakala ukuthi into ekhulunywayo iyahambelana labantu, kwazakala ukuthi into ekhulunywayo abantu labo bayinvolve ngoba ungaze uthiye ibe into yama-politicians wodwa. Kusuka kube lohlupho ngoba ama-politicians isikhathi esiningi basuka bacabange izisu lezikhwama zabo.
Kahle kahle kuyini okuyaba kukhulunywa ikakhulu kuma-provinces? Abantu bayabe betshelwani njengoba singakayizwisisi indikimba?
Inkulumo kayisiyonto yokuthi kuthiwa omunye umuntu uyabetshela omunye umuntu. Inkulumo yokuthiwa i-dialogue. I-dialogue kusho ukuthi lawe uyafaka owakho umbono nomunye la yafaka owakho umbono bese likhulumisana ngembono eyabe ifake. Yiyo okuthiwa ngesilungu i-dialogue leyo. Ngiyakwazi abaningi bayasuka bahlanganise i-dialogue lama-negotiations. Ama-negotiations zabe kunegotiatwa into ekhona elaphana. Kodwa ukukhulumisana ke i-dialogue kuyabe kukhulumisana ngokuthi hayi semunye sikumumo onje njengelizwe singawuqeda njani. Ngingabalisa into ezinjengokuthi kuhlala kuphikiswana ukuthi hey ubani kawinanga kuhle ubani uwine kuhle izekhi ayilunganga ayezikuhle. Kuyafana ukuthi sikhulume ngento ezinjengazo ukuthi ukwenzela ukuthi abantu nxa kungaba lokhetho bangaze bacina sebesithi lo kayisiyowinileyo kodwa kuwine lokho.